yakwazi ukuthi bathi benze region abantu bahlala bekhala ukuthi uhulumende uyabayekelela izinto kala konke lokhu esukwini zadlulayo kwakuthiwa i-development ingancane. So ama-project anjengalayo kwayisha ngani i-project leyo iqakathekile kakhulu ku-region yethu yemathebelele ikakhulu endaweni yamanzi. Anjengokwazi amanzi yahluphela kule dolobheni lakoBulawayo emsubulweni nalokho nakho emandebeleni emamanzi vele ayasehlezi ukuhlupha. Ngawe yindlela yokugcwalisa isihlelo ebantwini ngokuthi ama-project la alete intuthuko esigabeni kubuye la manzi amanzi ayeneleli kwabe la manzi kuyekebile isikhathi ukuthi akuye i-water ration nani into ezinzeka zenzeka. So ngibona uhlelo lukamongameli luqakathekile kakhulu kufanekile siyalwamukela njalo abantu bani bona ukuqakatheka kwalo njalo ungakhathi alilatoni kuyayokusenzakala kunye emashukane ngaba usenzakala emadebheleni ngalaprojekt amakhulu anjengala yikho okuqakathekileyo kunokuthi ukwenza la.
Kambe kathesi ungaba lesiqiniseko bani sokuthi luzayenziwa luze luyephela?
Kambekile uhulumende lo khona uhulumende kamnandakho ngiyakuthembisa njalo ngiyakutela khona kuthi kusukela kathesi lulandelele uhlelo lwamaprojekti nala uzabona egcwaliswa amaprojekti nala ephutsha anjengabona kathesi amaprojekti anjengomgaqo nalama osuka ezipayipi osuyenziwa amabanga amakhulu amaprojekti akhulayo amaprojekti ahambayo nala into leyazozinne khona apho kambe kuzagcwaliswa lindela ubone siya phambili ukuthi inhlelo zakhona
singathi injongo ngeyokuthuthukisa kumbe ngokwenziwa nxa ukhetho soluseduzana.
Hayi, uhulumende vele lomlando. Uhulumende umele inhlelo ze-development ezikhona ezibhaleni azenzele i-election ihlandekile ashiyo campaign. I-election ingale kwakhona but kathesi izinto lezana ihlandekile kukhumbula ama-project la azange yenziwe. Kwayisha ngakashonto esisungulwe kathesi lesikhathi esisunguliwe njalo ukugqityelezwa kwayo yikuthi uhulumende vele lomlando ukuthi aprovide ayenze izinto zibe khona amanzi ebe khona ebantwini. Uhlelo lwamanzi vele yilo okuqakatheke kakhulu amanzi sihlambekile kumimeli nabo konke kuphila nje vele ukuthi emanzini sihlambekile ihlelo esiqakathekile kakhulu azimali lokukhetho.
Ubona luqakatheke kanganani lolu hlelo?
Uhlelo lolu olwegwayishwa ngani kunye lezama ezi-water project masikhangela lezolenyamanzovo lokumisa amanzi ngapha kuyakobulawayo yihlelo esihlandekile oluqakathekileyo kakhulu ubhekethela kuyane khona ematebeleni region ekhangela ezokulima kuhangele kukhulisa ezomnotho ngokulima amanzi lana aqakathekile kakhulu ibo konke esikhangela lokulima khonokho sihlandekile ukuthi silakuza kudaleka ngedati green belt manzi nxa ekhona phakathi kwesihlaba lokuthi amadolobho ethu nalapho nangapha emsukulwini emadebeleleni azathola amanzi amanzi vele sihlambekile amadolobho akumelanga kube lesikhathi ukuthiwa amanzi sesilela amanzi sokuthi beseresho okureshelwa amanzi ngoba ezempilakahle zingaphambaniseka kumele amanzi ahlale khona empilweni zabantu ekuphileni kwabantu nakokonke okudingakalayo ukuthi kusetshenziswe namanzi ukuze isikhathi sethu sithuthuke kulophana icobo